busu zitobile awusathethi awusakhulumi kuleli khaya ngcono sizihlalele ukuthula wabusu zitobile awusathethi awusakhulumi kuleli khaya ngcono sizihlalele ukuthula wabusu zitobile awusathethi awusakhulumi ngomuzi baba ngcono sizihlalele asilake lolu thando lwethu asilake siye phambili
ngcono sizihlalele
ngcono sikhube njalo sibambele njalo siholale njalo sibe ngamathuba njalo ngcono sizihlalele
Yeah.